lo okuthiwa ngumisorism Zimbabwe beauty pageant lapho okuyabe kukhethwa khona phakathi kwama-chapters amaningi i-chapters eliyilo elikhethwa libe ngumisorism Zimbabwe. So sibe lawo lomdlalo ngomgqibelo lo owedluleyo bekungokokuqala ukuthibe lawo lowo mdlalo lapha koBulawayo. Ngoba eminyakeni empezileyo since 2005 umdlalo lo ubusenzelwa esigodlweni esikhulu seHarare kodwa sibe nawo lapha-ke okokuqala lapha koBulawayo besilamachachazi angamathumi amabili lanye 21 beautiful girls akade bevelela ezigodlweni ezehlukeneyo ezakuleli elezimba ube nguye onqobileyo ngontombazana okubizwa kuthiwa ngutasadwa primrose garisa ovela kulomdlalo oleminyaka engamashumi amabili lanjalo. Untombazana lo ngokusebenza kungugwetha kukhonale kwelemidlalo.
Ade bekhetha ngobani esingathi ngesilungu ngama-judges?
Ama-judges ebesilawo yisikhombisa. Uzathola ukuthi asiki ngesiwa nalokhu esibiza singama-ending number. Kusize kube nama-odd number ukwenzela ukuthi ekukhetheni laphana nxa bengaba le mifono ehlukeneyo kufuze kube lo yedwa phakathi kwe-seven kumbe kwe-odd number onguye ogcwalisisa kolunye uhlangothi. So bebengu-seven iningi lakhona ngabantu abazi kahle nezomsizo womodeling besilo-prisa masalethilini silosusisiwedube mbuwa besilo-felix kumbulu silo inkosikazi osilungwini Kevin M. Taylor besilaye u-Elvis Banda laye wakwaba imodeli ngizelisenzalo yebona kia. So hhayi kudlale kuhle bokuthetha kwabo kukhanye ukuthi abantu babenokuthuthiseka ngabo.
Sike sabona lapha ebulenjini be-Facebook abanye bengani bayakhonona ukuthi indawo okwenzelwe khona bebengani abayithakazeleli. Lingathini lina ngendawo yakhona?
Hayi, thina sisithuthuke kakhulu ngayo indawo. Ungabona ngile minyaka engamashumi amathathu lamibili ngisebenzela umdlalo wonalo omodeli. And fonke nje isikhathi nangithi ngiyabumba lezi zinto angithandi ukuthi ngenze into esike yenziwa ngomunye umuntu. Ngiyathanda ukuthi ubuthi bami buphume either ngendlela engenza ngayo noma nje lapho engenzela khona ngumuntu onjalo. Kodwa ngokuya lokuya ubona abantu sebedayela esingayibiza ngesithiwa sithi ni-creativity yakhona.
Yona imidlalo kanobuhle le iyaphumelela yini? Singathi abantu bayayithakazelela yini nxa sikhangela ukubana abantu babe bekhala ngokuthi imali ayikho lokunye okunjalo?
Angayi ukuthi bakhala okokuthi bathi bona siyabaphuzela ngoba isikhathi esiningi imidlalo kanobuhle ikakhulu embosela ilizwe lonke isuka ibe mbalwa iba mbili nje ngomnyaka kulonalele lakithi kulale esiyibiza sithi yi-Miss Zimbabwe bese kubuya yona leyi i-Tourism Zimbabwe. So bayakhala bathi vele kulutshwane lokhu ngakuya ngabo ngathi kwenza kaneningi ngomnyaka. Abantu bayithakazelela ngoba bathola ukuthi ngaleso sikhathi bayasosa ngendubo zabo eziningi, bechithe isikhathi bekhuphe lesizungu. Bayayijabulela, bayithakazelela sibe benye imidlalo kanobuhle.